angishiye amanye kwenzakala uyintokozo enhlizweni yami angishiye ngithanda wena ngicole le ngicole le
kodwa kimi emahlomba